Abantu abaningi lamhlanje bachone ezilindweni zamabhasi kobulawayo. Amabhasi abengahambi ngenxa yokusilela kwamafutha edizini. Uhulumende unqume ukuba amanye amagalaji azavunyelwa ukuthengisa amafutha ezimota ngemali yaphandle kwelizwe, kodwa amanye hatshi. Lokhu sokubangela ukuthi kube lengxabangqoza kwezokuthengiswa kwamafutha. Usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Edwin Lovu uthi udubo olukhona luya luqhela.
Udaba lokuswelakala kwamafutha okuhambisa izimota kukhanya luqhubeka ke udubo lwakhona lusiya phambili ngoba amafutha akatholakali. Osokuzwisa ubuhlungu ke lamabhasi la uthiwa ngamazupho kathiphileyo kahulumende akula dizili, abantu bamile amadlodlongwana ngohambe esitolo abakhathe eziyempumalanga kwedolobho bathene bemile khona phana kula mabhasi ukuye kohypa njalo ngapho abakhatha khona eziqonda entshonalanga kwedolobho lakobulawayo. Nakhona ke abantu bamile ke abaningi kakhulu okokuthi asikwaziye ukuthi bazahamba ngani ezindlini. Kuyinto ke ebuhlungu kakhulu ukubona ke uzulu esukuluzeka kangaka ke eswela kama izimota lamahambele ukuthi bayezindlini nxa udubo ke lwamafutha idizili lepetroli.
Ilunga ledale lephalamende umnumzana Prince Dube Kosibanda umela isigaba seBhinga edale lephalamende engowe MDC uthi udubo lolu lwenziwa yikuphanana imali okwenziwa iziphathamandla zikahulumende. Kesizwe amazwi akhe.
Laba abantu nxa besiyathenga ngalo into yakhona beyiletha, ifuel yakhona beyiletha elizweni, bayayiletha bese bethengisa njengendlela nje omunye lomunye athengisa ngayo. Nginjenje nxa kuyikuthi ngingahamba eBhinga ngiyethenga inhlanzi ehambela zeHarare, ngiyakhangela ukuthi inhlanzi zithenge ngemalini, bese ngisithi i-cost yami yokuzithwala ngisiyafika eHarare i-markup price engiyayifaka ngenganani. Ungayikhangela ifuel ethengiswa yilabana abathengisa ngama US dollars, uzathola ukuthi ilitha linye ngalinye libiza imali esuka kudollar 10 cents kulabo kuthiwa yibo abachiphe kakhulu idollar 10 cents kuze kuyefika kulabo abathengisa ngedollar 50 cents ngelitha linye eledizili. And then ke ubusukhangela ophuma osakunda nabanye abayibo okuthiwa khona bayathola imali e-Reserve Bank yaseZimbabwe. Nxa bethengisa bese kuthiwa khona bathengisa nge-$19 something. Now, nxa beyathengisa nge-$19 something nge-swipe, then bese sizibuza thina ukuthi khona yona i-rate ye-US dollar. Asifuna ukukhuluma nge-rate leyana eyokunikana imali abantu befuna ukuthi nje bethalo ngumntakazibani othi la ethola imali e-Reserve Bank eyenziwa ngurhulumente okhona we-ZANU-PF labantu abazalana labo. Kodwa sikhulume ngokuthi khona imali ithengwa ngemalini phandle. Nxa ngifuna i-US dollar kathesi nxa ngifuna ukuthi ngiyethenga i-fuel yokuthi ngisuke lapho engikhona njengelunga ledale lephaliyamende ngisiya eHarare, angiyila lapho engingayithola khona, lapho eswayitshwa khona, angiyila lapho engayithola khona, lapho ethengwa khona nge-eco cash, lapho engiyayithola khona kulapho engiyayithola ngiyithenge nge-$10 kumbe ngemali ephezulu kodwa ngama-US dollars ngoba yiyo etholakalayo.
Ingcwethi ecubungula ezomnotho umnumzana Rejoice Ngwenya uthi okungenza umumo ube ngcono yikuthi uhulumende engangeneli kudaba lokuthengiswa kwamafutha la njengokwenziwa kwamanye amazwe.
Ngathi vele kusukela mina kuphelileyo ama-queue lokhu siwa made uhulumende wayeloku ikhulume sithi ukuthi akwengezelela imali yangaphandle ukwenzela ukuthi abathengisa amafutha babe imali ezinikezwe ukuzenzisa amafutha, kodwa amafutha akhona lokhu ephileyo. Into engiyibonayo ukuthi mina uhulumende wethu kafanele angahambeneli endaweni yomuntu ozithengisela ingemali. Nxa ngingavula mina isteshi sokuthengisa ipetroli ngiyabevele ngikwazi ukuthi imali ngizahamba ebhenki yami ngiyekhuma lawo banginikeza imali letha kucredit ngiyedi ifike lapho engikhiphe khona. Lokhu ukuthi uhulumende ngapha uphethe isikhwama sama-US dollars e-Reserve Bank, ngapha uyacontrola i-supply emabhuku storage tanks, ukuthi vele uhulumende yena ulokhu isandla sakhe side kakhulu. Makayekele nxa enikeza nxa kuthiwa kuyanikezwa izimali ezangaphandle kwelizwe kade ehambe emabhenki abanikazi beziteshi ezithengisa amafutha yibo abazahamba bezenza ama-letter of credit. Inkinga yokuthi i-government control iyephambanisa i-value chain ye-fuel supply.
Uhulumende usenze imizamo eminingi yokuzama ukuqeda udubo lokusilela kwamafutha okubalisa ukwengezelela intengo yawo maviki wonke, kodwa kukhanya kusehlula. ngimele iStudio 7 nguChris Gande ngise Washington DC.